Okokuqala nje abantu beZimbabwe babonga iAl Jazeera ukuthi iyenze umsebenzi obufanele ukuthi ngabe wenziwe ngamapholisa kumbe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngakho-ke kuyinto enhle kakhulu ukuthi kuvele izigebengu lezi, kuvele labo abathintekayo. Njalo kakumangalisi nxa labo abathintekayo besithi umongameli welizwe uyathinteka laye kunkohlakalo. Angithi yibo abajoyo bathi basebenza laye, thina sizathatha ilizwi ilizwe abalikhulumayo lokhu abakukhulumayo, nxa kungasilo qiniso nguyoza kutsho. Kodwa isithu esithoyo kutsho labo abayibo abathintakala kunkohlakalo lokukhipha imali ngaphandle kwelizwe. Ngakho-ke kuyinto enkulu kakhulu ngabona umongameli welizwe ethinteka kunkohlakalo, ikakhulu sikhala kangaka ilizwe lidilika kudingeka igolide, igolide liyaphuma lilahlelwa ngaphandle kanti liyebiwa. Kudala abantu besitsho ukuthi kuyatshontshwa kuleli lizwe, uhulumende phika, nanku phela kuyaqanjwa, nanku bayakhomba iminwe, nampa abantu bayavezwa kufilimu bezivumela nje ukuthi belile. Sesizabona-ke ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwalokho. Yebo kambe abantu basengabotshwa bangangabotshwa, kuya ngokuthi baseduzane okungakanani lo mbuso bakuyiphi section yeZANU-PF.